Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesine mhlaka 7 kusibandlela 2021 ngontungamili nkomo endabeni zekuseni lamhlanje
inani lokhu likhwela lisiya phezulu kalimi mbona ngani sokudingakala ukuthi kwenzakale izinto izinto eziningi masinya ukwenzela ukuthi lokhu kungaqhubekeli phambili.
Kufe abantu abalitshumi lantathu nge-COVID-19 kuleli izolo kwathi abedlula amakhulu ayisithupha bafunyanwa belomkhuhlane lo.
Ngingakhuluma naye namhlanje ekuseni ngimbuza ukubana uvuke kanjani kukhanya hhayi ungathi umkhuhlane lokhu kusamphathile lokhu engezwa kahle so ukusho ukuthi lokhu eku-bed rest quarantinile.
Unkosazana Thokozani Khuphe ubikwa esaphatheke kabi ngomkhuhlane we-coronavirus. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthi ipolisa elitshaye usana eHarare lizajeziswa kabuhlungu kodwa uthi lolu sana alufanga luyaphila. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi lantathu 13 nge-COVID-19 kuleli izolo kwathi abedlula amakhulu ayisithupha 610 bafunyanwa belomkhuhlane lo. Lokhu kukweze inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane lo selokhu wafikayo eZimbabwe laya kumakhulu aphezu kwamane 431. Asebefunyenwe belawo bona bakhuphuke baya kunkulungwane phose ezingamatshumi amabili 17,804. Phakathi kwababhubhe izolo abayisithupha ngabeManicaland, kulabathathu beMashonaland West, ababili beMathebeleland North, oyedwa weMashonaland Central, lomunye njalo oweMashonaland East. Ukumemetheka komkhuhlane lo ngamandla kulesisuku kubangele ukuthi uhulumende avale ilizwe okwenyanga. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ephatheke kumizamo yokwehlisa umthelela we-coronavirus kuZulu, iZimbabwe Christian Alliance, umfundisi uSeni Spanda.
Buyesabisa kakhulu inani leli sesilibona selikhona. Ukumemetheka kwalomkhuhlane ungena ebantwini njalo labantu asebebhubha kuyesabisa kakhulu nxa sicabanga ukuthi vele thina asilazi izibhedlela njalo kulezinto eziningi esisilela kizo. Lokhu sokutshengisela ukuthi nxa sikhangela ngamaviki langamaviki inani lokhu likhwela lisiya phezulu kalimi. Mbona ngani sokudingakala ukuthi kwenzakale ezinye izinto eziningi masinya ukwenzela ukuthi lokhu kungaqhubekeli phambili.
Ngaphandle kokuvala ilizwe kukhona yini mhlawumbe okunye okungenziwa ngohulumende ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka komkhuhlane lo? Kungaba mhlawumbe ezibhedlela njalo abantu labo kumele benzeni?
Loba uhulumende ethe kungasahamba abantu bahlala ezindlini, into eqakathekileyo ukuthi lapho ezitolo abantu abathenga khona, lapho abantu abamelela khona amabhasi uzuphuko, mbona ngani lokhu kufanana? Kuthi ukuthi uzuphuko angazi kumbe lakathe silokhu befefeza imithi, bayafaka abantu bengagcwali, konke khona kuyana kusalandelwa. Yindawo lapho abantu abathola khona imikhuhlane. Njalo siyananzelela ukuthi singabona abantu abade besebhoda e-Bite Bridge abantu abangenayo labaphumayo kuthi ukuthi labaxotshwayo bebiselwa ngaphuthwa kuyelana emakhaya lamabhasi angena labo singakhangela konke khonokhu izinto ezithwala lo mkhuhlane ziwufefeza ungena ezindaweni eziningi. Kuyadingakala ukuthi kubeke le ndlela ukuthi i-transport abantu abayisebenzisayo ukukhangelisisa ukuthi iyabe igezisiwe labantu balamamaski njalo kunanzelela ukuthi kuma-supermarkets ngapha yikho lokhu kugcwala khona abantu beminyana. Enye into eqakathekileyo ukuthi laba abasebenza ezibhedlela laba abancedisa abasebenza labantu bancedise ukuthi bebe lama-PPEs ukwenzela ukuthi labo bengakwanisi ukuthi begcine bethola limkhuhlane. Njalo izibhedlela zethu kuyadingakala ukuthi kuqalise ukukhangela ukuthi imibhedi bamnengi qalise ukukhangela ukuthi kuyini okuyabe kudingakala nabantu begula. I-Ton Groof lalezi zibhedlela ezikhona ikakhulu lapha kobulawayo ezintlutshwana eHarare njengoba sibona ukuthi abanye abantu sebeze behanjiswa phandle emarondi kutshengisela ukuthi izakhiwo esilazo zintlutshwane kuyamele kucatshangwe njalo ukuthi singaziqhelisa njani. Ikanti njalo siyakhuthaza abamabandla ukuthi beqhubekele phambili bethandazela ukuthi uNkulunkulu asize lo mkhuhlane uhambe.
Umfundisi uSenisipanta ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Waye ngumkhokeli webandla leMDCT uNkosazana Thokozani Khuphe uvikwa elokhu ephethwe ngomkhuhlane weCOVID-19. Ukhuphe uvikwa ethole umkhuhlane lo emhlanganweni wokukhetha umkhokheli webandla lakhe omutsha o-Extraordinary Congress oqhutshelwe eHarare ekupheleni kwenyanga esanda kwedlula. UMakhuphe wasise uZulu ngokuhlaselwa kwakhe ngomkhuhlane lo ngeviki edluleyo wacela abantu ukuthi bamkhulekele. Kuminyaka embalwa edluleyo usinde kumfukuzane yevele i-breast cancer. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla seMDCT umnumzana Dan Moyo.
Ngingakhuluma naye namhlanje ekuseni ngimbuza ukubana uvuke kanjani kukhanya hayi ungathi umkhuhlane lokhu kusamphathile lokhu engezwa kahle so kusho ukuthi lokhu ku-bed rest quarantinile. Uma kusenzakala izinto ezifana lalezi kuqakathekile ukuthi isizwe seZimbabwe isinakelele kakhulu umkhuhlane lo igciwane leli le-coronavirus ngoba likhona ngempela and liyamosha njalo futhi liyabulala and alikhethi ukuthi ungubani whether umuntu olemali ongelamali omdala omncane igciwane leli likhona. So sithi abantu bakithi mabananzelele kakhulu bageze izandla basanitize bagqoke amamaski ba-social distance ba-avoid ama-crowds ngoba siyabona ukuthi udokotela Khuphe walithola kuyo leyana i-Extraordinary Congress yayenzakala mhlaka December 27 e-Sheraton Hotel ngoba kwakungela social distancing laphana and abantu babebaningi nje kwakulokushawuda lokumemeza lokucula lezinto ezinjalo ezenza ukuthi igciwane leli li-spread.
Uthini yena uMakhuphe ngokuya emthethwandaba kumbe ukuphikisa impumela yokhetho lo Congress elokho esahamba yini kumbe uzamukela isikhundla sokuba ngumsekeli kaNomzana Monzora?
UDokotela Khuphe akakakhulumi emphakathini ukuthi uzokwenzani ngodaba lwe-Extraordinary Congress lama-results akhona. Njengoba ngitshilo ekuqaleni ukuthi uphathekile ngegciwane le-COVID akakwanisi njengamanje ukuthi address izinto lezi usabhekane lokuthi alwisane legciwane leli ngoba I think impilo yakhe iqakathekile kakhulu ukudlula konke okunye lokhu. Kodwa okubalulekileyo kumele ukuthi singabantu sikunakelele ukuthi i-Congress liyana iyaba lama-complaints amaningi ngendlela eyenziwa ngakhona ngendaba ze-voters roll ukuthi voters roll eyasetshenziswa laphana akusiyona abavumelana nayo njalo futhi sabona lo daba lodlame kakhulu olwenzakalayo endisabona futhi
lokuthi kukhona abanye abawe ngasoma delegates abavotayo ngelanga lona leliyana mhla ka 27 December. So konke lokhu izinto iparty yethu engavumelani lazo, and I think mawu ukuthi singama democrats enqotho, mawu ukuthi si serious ngokuthi sibe le party leyengela corruption, sibe le party elandela iconstitution yayo. Kubalulekile ukuthi izinto ezifana lalezo zingavunyelwe njengempela izinto okumele zilungiswe.
Umnumzana Dan Moyo ngowebandla le-MDCT. Inhlanganiso emela izakhamizi zemaphandleni i-Rural Communities Empowerment Trust ithi ukuvalwa kwelizwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 kwenza izakhamizi zehluleke ukufinyelela inhlelo ezibalulekileyo ezifana lezibhedlela kanye lenkamba zamapolisa lapho okutholakala kona incwadi ezivumela abantu ukuhamba-hamba ngesikhathi lesi se-lockdown. Ithi iziqondiso ezifakwe nguhulumende kumele zihambelane lempilo yezakhamizi zemaphandleni. Usthandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Vumani Ndlovu.
Sibona kuncindezela kakhulu abantu abasemakhaya ngokubana u-officer in charge utholakala e-center asithi kumbe kuselupane, uyabe tholakala elupane center. Abantu abasemakhaya emaphandleni bazakwenelisa njani ukuthi bayebhalisa lezo ncwadi? Abantu bemakhaya bazoswela i-transport yokuya ezibhedlela, bazaswela i-transport yokuthi bathi access amanye ama-essential services ayabe adingeka. Sinanzelele last time omama abaningi bebelethele emakhaya. Kusiba lobunzima obukhulu ngenxa yokuthi umuntu uyabe seswele i-transport yokuya ezibhedlela. Izibhedlela emakhaya zikhathana labantu. Uyafica ukuthi umuntu kumele ehambe more than 50 kilometers to access isibhedlela eseduze. Abantu abalakudla kumele behambe imango emide ukuthi bayethola lokho kuhle.
Emaphandleni abantu bayazisebenza, baphila ngokuvuka ekuseni, umuntu esiyazisebenza kumbe iyasebenza emasimini kumbe iyasebenzela abanye abantu. So konke khona lokho nxa sokuthiwa kumele umuntu engabonakali ehamba ethone endlini, bekudingeka ukuthi uhulumende laye abe lesandla ekuboneni ukuthi impilo zabantu kazilimali kabanzi. Lanxa nje kumele zitshintshe ngokuthi abone ukuthi abantu asebekhulile bayatholiswa ukudla izigoga.
Kodwa bona abantu bayabonakala belandela yini iziqondiso, bayagqoka yini ama-masks?
Nxa sikhangele ukuswelakala kwemfundiso ku-affecta kakhulu abantu bamakhaya abangela access to both i-electronic and print media. Abala ma-radio, abala ma-newspaper ukuthi bebale bazi ukuthi lolu bhubhane soluhlasele kangakanani, ukuthi lumkhuhlane usuyingozi engakanani.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngowenhlanganiso emela izakhamizi zemaphandleni i-Rural Communities Empowerment Trust. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthi usana obelubikwa lobhubhe ngemva kokutshaywa lipolisa eHarare luyaphila. Kumbiko awethu leyizolo uNyathi uthe ukuxabana konina wosana lolu lepolisa okuvele kuvidiyo esenkundleni zokuxhumana kuqale ngemva kokuba ipolisa litshaye ifastela lekhombi lafa, kwathi izicucu zefastela leliza sezitshaya owesifazana lolo sana lwakhe. kodwa uthe bahanjiswe esibhedlela batholakala bengalimalanga. Umnumzana Nyathi uthi ukutshaywa kwamafasitela amakhombi okwenziwa ngamapolisa njalo osokubhahile kulezi nsuku yinto abayisolayo kakhulu. Uthe ipolisa leli lizajeziswa. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yesayithi ithi amakhansila kobulawayo akhala ngokuthi ukwehluleka kukamasipala ukubutha izibi kulakho ukubangela imikhuhlane yengcekeza kuleli dolobho. Inkundla yeZim Live yona ithi umkhakha wegciwane le-COVID-19 otholakale kwele South Africa ungaba usukhona laseZimbabwe. So kuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Studio 7 ngekuseni enhle ngizehlisa ngizithoba usizwe sikamphakazi omuhle. Ngibonga uNkulunkulu osigcinile siphile singene eminyakeni omuhle we-21 singabaphileyo noma nje ziningi izigigaba ezenzekalayo kulo mhlaba wakithi siphila kiwo, kodwa asibongeni kunokukhona bahlobo bami. Ngilibingelela lonke basakazi bami abahle khona ngapho esikolweni sase-America. Sibongele izwe lase-America lisigcinele lina elisinika iindaba ezisithandayo futhi esizithandayo ezisinika ezilohlonzi ezisitshela ukuthi kwenzakalani ekhaya, ngoba ngaphandle kwenu sizohlala sisemnyameni sizimpuputhe. Mina ke ngijaha lalaphana eCholosho esigabeni saseNanda komayeza. Ke injongo yami ikuthi lami ngikhalime ngalo kwenzeka ekhaya ngesimo sakithi sihlobo zami. Kodwa-ke lambona upresident othi ma isimo sinje thathi livi abantwana bathiya lobani bathiya egangeni elinje. Khona manje siyinhleke sigcwele emabhoda kuhlekiswa ngathi siyabanjwa siyenziwa kulokhu nalokhu ngenxa yakhe nalona umuntu. Eyi sihlobo zami, basithatha zimantu wasempumalanga ngazi zaphephela ngabandebela kithi. Kunzima sihlobo zami, asikhulekeni impela sibambaneni. Phumeni kulabana abantu kade sinyaza abanye bajabula ukuthi yeye uchamisa uyachiya uzachiya abantu egangeni. Amashona vele akasisangaphi thina sihlobo zami, akasisangaphi. Khona manje makhubhe nangu naye sebemnyangisile. Amandebele vele akhe phume emashoneni. Khona manje akulabo ngcono ngizomunye la esithi kungcono iphathi kamakhubhe likamonzora iyaphambili noma makhubhe sesemuva. Ungawujabula umuntu wavula iphathi bembuyisele emva bemtwiste. Hayi hayi, uNkulunkulu akangenele mani. Yini sehlala ngikhuluma kuphela ngithi lizwe lana vele lifuna unqanyulwa phakathi. Ngaphandle kwalokho vele Mandebele sizohlala sikhala siyinhlekisa umhlaba wonke jikelele. Khona manje ngibonela sebusana abanye baboshiwe bagcwele egangeni bese ngikhalima nakula abantu abafake izinto ezimhlungu kanje emagrupini.
Bonani bingelele ku Studio 7. Hayi, kunganjabulisa mangabe abantu bonke besaphilile kule COVID bantu bakithi. Amiyathi dasiziphatheni bantu bakithi, siqhubeke siziphathe le COVID yabulala. Ngoba liyabona nje ukuthi sizwe siyaphela. Uma singalandela nje wona esikutshelwayo, ngoba yikho kodwa esikuthembelileyo ukuthi kungasisiza abantu bakithi, maybe singaphili. Bazoba nenhlanhla besurvive impela. Hayi, walandela umthetho ungasurvive khona. Ngoziphathe ungasurvive kwele COVID. Hey, khulile kubuhlungu kuphela ukuthi kambe shiwa izikolo kogcina kwenzakaleni ngazo mpela. Kunje mpela abantwana abakhwalifa nokuthi bezikolo, le mali yabazali ebebhadale phela lo nyaka uzaba nzima kakhulu. Abazali abasoze bekwazi ukubhadala izikolo. Ugovernment kumele impela ibekezele abazali kakhulu. Ungade uzoxosha abantwana besikolo ukuthi abhadala izikolo fees, bebona la ugovernment uzaba nje. Ngoba lesi simo besizabheda kakhulu. Nyaka nje abantu baphuma ku-Christmas ngama-lockdown. Baphume ku-lockdown bengena ku-Christmas, baphume ku-Christmas bengena ku-lockdown. Hayi, kunzima abazali. Kunzima impela ukuthi nakama ama-government akhotha. Okungangokuthi ngabe impela i-government lasilungisa ama-government lesikhathi sekhona, ngabe lati COVID isitholile ama-government a-right. Salwisana la se-government a-right. Manje uma walwisana le-COVID-19 ngapho under ZANU-PF, hayi akulandeka lokhu. IZimbabwe impela iqinisini sabadinga abaholi impela abaqotho. Amaphathi impela aqotho. Ngoba siyatsho sithi kulabo MDC Alliance, but uyabona MDC Alliance labo. Sizibalweli igama labo MDC tiya kucacile, ngoba singayikhethweni igama labo nakapasiswa. Ngoba manje basabalwa ukuthi bona vele ba-under MDC. So kuyafana ukuthi loba singayikhethweni vele kuyalusa kul imali yayilungisa abempela abathi sapha u 2023 belungisile indaba lobe phuma ephakeni igama abantu baba support igama ba support ima ideas akho so mawele ube yalela laba egameni igama leya 2023 badlise ba 14 futhi yasila maphatha aqondilezi yavula robot wayisathi usila maphatha aqondilezi ngawathi ngalwisa lo phepha kula phathi bondela beka noma khuphe labachayo ngeze impama khona la kula nto yenziweyo kulathi achana impama baya baholi into yangisangaka avele nje akimkhaleli umakhuphe udala simtshela u studio sokuthi phuma lapho ubizwe yalela so ikade ulindile vele enye le into wayisebenza yayiholela ngithi wakithi impela kodwa hayi senzile umsebenzi kakhala khala umenziwe kodwa kwemdisi yalanza kula lutho nkulu robot
njani ku studio 7 nelami igama uAdolf Shaba siyabonga ngenhlelo zenu lesipha zona sibonga nomsebenzi omuhle lesenzela wona ngoba studio 7 singomunye womsakazo emikhulu emhlabeni ngoba ilandela ngabazimbabweni esendaweni ezihlukeneyo zomhlaba mina lapha ngithanda ukukhuluma ngale ndoda engiyizwa iposter ithi uNgonjola ngosi in charge uMDC Alliance athi lo muntu uzibhema ngesaka uzibhema ngebrugwe uzibhema ngomkhono weJesu uzibhema ngani angazi ngoba uzothi MDC uNgonjola wangena ku-MDC Alliance efuna ukuba ngusecretary general wadliwa okomiji wonke lawa ngoba i-MDC Alliance le-MDC team ngamaphathi amabili ahlukene i-MDC Alliance izenzela i-congress yayo yayenza izinto zayo ezehlukeneyo ngoba lokhu akukhulumayo yikho le nto ayikhulumayo angazi ukuthi yena into asitshela yona yini noma bezama ukubezasiza bezama ukusizwa izanu p f uzama ukudestroy MDC Alliance abake baze balunge come election sibone ukuthi bazadobha ini ngababona bedobha i-0.2% babesebenze kakhulu ngoba vele ngabathengisa kulali lapho abazavotelwa khona ngithi uNgonjola kiwa ngeke azavotele sizobabhuqa lezanu p f yabo indawo zonke into nje abangaqina kuyo ikuriga ikhona lokho abahlala bekweza amasela lapho
ngobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ele Malawi selethu le iziqondiso eziphoqa izizalwane zalo eziyabe zisanda kufika elizweni zivela kwele South Africa ukuthi zihlale endaweni engafinyelelwa ngabanye i-quarantine ukuze ziqale zihlolwe umgaga we-COVID-19 omutsha oqhamuke kwele South Africa. Udlakela olwenzakale emazweni afana leMali, iNiger, leCentral African Republic kusikhatshana esanda kwedlula lubulalise amakhulu lamakhulu abantu. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Abasekeli bakamongameli Donald Trump bavuke ubhova izolo babangela udlakela edalela ephalamende eleCongress njalo bamisa ukwamukelwa ngokusemthethweni kwempumela yokhetho lukamongameli yileli dale. Abasekeli bakaTrump laba abafika kumakhulu bakhulele amapolisa babulala amafastela ephalamende bangena phakathi besithi kabafuni idaleleli lamukele ukukhethwa kukamongameli omutsha umnumzana Joe Biden ngoba besithi uTrump waqilibezelwa. Lokhu kubangele ukuthi amalunga esenethi akhutshe buthumuthumu kuleli dale ayacatshiswa endaweni evikelekileyo. Isehlakalo lesi senzakale ngemva kokuba uTrump etshele abantu laba ukuthi kumele bavikele umbuso wakhe ngoba entshontshelwe ukhetho. Abantu abanengi abagoqela abebandla lamademokrasi lelama-republicans kanye lomsekeli kaTrump umnumzana Mike Pence basisolile kakhulu isehlakalo lesi. Amapolisa aphatha izehlakalo ezinje aze abuya sokwedlule amahola athize achitha abantu laba. Kulo esifazana odutshulwe ngamapolisa wafa. Amalunga esenethi abuye athi gwaqa njalo ebusuku aqhubeka ngohlelo lokwamukela impumela yokhetho. Idale lesenethi lona selikhokhelwa libandla lamademokrasi ngemva kokuba amalunga aleli bandla amabili enqobe amasenetha ebandla likaTrump elama-Republicans kukhetho olwenziwe kuthange. UBiden uzafungiswa aqale umsebenzi mhlaka 20 kulinyanga. Sixoxelo cubungula ezombusazwe umnumzana Tifa Dube.
Lokho esikubonileyo babunkomo lokana lihlazwe elidluleleyo okuyinto engithemba ukuthi abanye abantu abanengi baqala ukuyibona ukuthi ilizwe elifana leMelika ilizwe elaziwa ngokuthi lipractice idemocracy kodwa kube lilizwe eselitshengisela impawu ezifana nalezi esizibonayo. Njalo okunye ukhona okukhulu kakhulu babunkomo ukuthi singakhohlwa ukuthi njengoba sibona ukuxokozela kunje kulezinto okuthiwa ngama security briefings afanele ukuthi ngabe kuthiwa umongameli uyawatshelwa okuyizinto esazi mhlawumbe ukuthi iMelika ililizwe elilokuthi lilokuhlaselwa esikhathini esiningi izinto ezifana le-terrorism. Sekuthiye ilizwe leMelika lisegcekeni kakhulu ngoba kathesi ngokuthi abantu bakhangile kakhulu ezintweni eziqhanana lokhetho. Sekusehlule ukuthi ezinye izinto bazikhonsidere noma ezinye izinto bazinazelele kungela khophe. Kodwa-ke kathesi nxa sekunje sekuthiya abantu beMelika besengozini okuyinto eyenziwa nguDonald Trump angayinazeleliyo njalo esingaziyo ukuthi ama-advisors yakhe abamtsheli yini iqiniso ukuthi iloba noma engazazame ukuthi ayenze njani noma angazazame ukuthi athina delay wonke ama-tactics noma engenze njani. Kodwa-ke engibona ingathi imphumela seyakhuluma seyavela egcekeni ukuthi iloba uyathanda noma akathandi kodwa-ke uJoe Biden kuseyafika lolo suku uzagcotshwa abe ngumongameli welizwe leMelika. Okuyinto ufanele ukuthi uTrump nje avumele idemocracy avumele abantu beMelika baqhubekele phambili ngempilo zabo angafaki abantu beMelika engozini ngoba siyazi ukuthi inxa kunje inhlekelele esezingenzeka kakhulu laphana ikakhulukazi izinto ezingenziwa ngamalwa icasha i-terrorism phose inxa ingatsho kungabe yinto esingenzeka engathiya sekule damage enkulu kakhulu ukwedlula i-damage lesiyibona isenzwa ngama-elections.
Bayasola abanye bathi ngesikhathi isokutshengisela kwabansundu ese-Black Lives Matter abantu batshaywa ngamapolisa bahlukuluzwa kakhulu kodwa izolo abasekeli bakaTrump bangenile ephalamenti bazenzela santando. Ungathini ngalokho?
Kusobala babunkomo ukuthi inketha betshabe yinto mhlawumbe engingathi likhadi elihlezi lisesikhwameni sikaDonald Trump ukuthi utshengisela sobala ukuthi zikhona izinto abaziqakathekisayo zikhona njalo ezinye izinto abangazishaya indiva. Kuyabonisa kathesi ukuthi ngenxa yobungozi obukade bukhona kuma-senators njengoba sisazi njalo ukuthi e-America iningi labantu bathwele imbhobho bayavunyelwa ukuthenga nje imbhobho ingathi umuntu uthenga isinkwa bekufaka senators engozini enkulu kakhulu ukuthi sekungalinyazwa omunye umuntu sekungabulawa omunye umuntu kodwa abazange bayitshaya indiva ukuthi bazame ukuthi babekhona amapholisa babe bezovimba labo abantu bakaTrump ukuthi bengangeni. Kungenxa kutshengisela sobala ukuthi laba abantu bayisekela into leyenziwa nguTrump iloba nje bethuli bengakhulumi kodwa-ke bayamsekela uTrump ngendlela eziphansi.
Umnumzana Tifa Dube ucubungula ezombusaswe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kufe abantu abalitshumi lantathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo kwathi abedlula amakhulu ayisithupha bafunyanwa belomkhuhlane lo. Owayengumkhokeli webandla le-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe ubikwa esaphatheke kabi ngomkhuhlane we-COVID-19. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthi ipolisa elitshaye usana eHarare lizajeziswa, kodwa uthi lolu sana alufanga luyaphila. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.